Ukungatshengiseli kubangelwe ngamapholisa abasebenzise udlame besebenza leZANU-PF bethunywa ngurhulumente kaMnangagwa ukuthi basivimbele singatshengiseli. Kodwa ke nxa sitshengisela thina kwakubonakala abantu baphuma ezindlini babuye ngobuningi batshengisele bekhonona abakusolayo. Khathesi ke besifuna ke ukutshengisela ke sikhonona ke ngeikhonomi intengo yezinto ezikhwelayo. Izimota ugadeka amafutha akhwela nsuku zonke, ukudla kuyadula konke. Bese sekuhlanganisa konke okuhluphayo khonokho sithi kubangelwa ngendaba yelegitimacy, ukuthi uhulumende okhona sohulumende wakhethwa ngabantu, uhulumende owazivekayo ke njengenkomo yamadlozi ephongukuthutsha nje ekhitshini egumeni ibisibekwa-ke ukuthi nguye ukhulu. Lathi-ke eZimbabwe silohlupho olunjalo ukuthi uhulumende lo wazivike akhethwanga ngabantu. Kodwa-ke khonokho siyabe sikhuluma ngakho ukuthi yikho okwenza ukuthi zonke izinto zingahambi kuhle, singabi le mali yethu sisebenzisa amabhondi angelasisinda wansuku zonke, amafutha akhwele nsuku zonke, awezimota, ukudla kudula ezitolo kungathengeki. Zonke nje izinto azibambeki eZimbabwe kubangelwa iZANU-PF.
Mnumzana Bheki, wena uthini ngalokho okwenzakeleyo? Abanye njengoba ngitshilo bathi bona isizathu sokutshengisela besingani asicacanga kahle.
I think kuqakathekile khonokho ukuthi abantu ma besenza into enkulu kangako ekhangela futhi ithinta impilo zabantu baqale bazibuza umbuzo nalowo ushoyo ukuthi kanti ma siphuma nje sidlalela phandle kanje siphumeleni and sibhekele ukuthi singakwenza lokhu sizatholani ekuwenzeni. I-MDC ayizange iyiphendule yonke naleyo imibuzo, ibe ungani ufihliwe njengoba usho futhi ukuthi bekukhulunywa kakhulu nge-legitimacy ukuthi kufuze ukuthi uhulumende lo aphume ngokuyehluleka not izinto eziyizo ezihlupha abantu beZimbabwe. So singakusho ukuthi yebo, njengoba edwinesitsho abantu babhalwe amaphoyisa, umuntu ma esesenkingeni njalo ephiwe isizathu sokuthi lokhu sikwenzela lo kayekeli noma ebhekane lokufa, i-history yeZimbabwe, imbali yeZimbabwe lakho lokhu kudala vele abantu babefuna ukuthi baboniswe ukuthi kufuze bayempini. And kwakunzima ukwedlula lokhu kuphuma kudlalele ezitaladeni ngoba abantu babesuka bayechapha imfula bebhekane nelingwenya, babhekane namasotha ephethe impopho, bathina laba sebelayo yabo impopho. So kuqakathekile ukuthi abantu bacace ekuthini khona yini abayiphumeleyo. Engibona mina ukuthi sisuka sikhipha abantu inkinga yeZimbabwe right now ngokuthi kunomntwana kufananisa le nto kulo mntwana ophethe umbhobho bawufuna ukuthi kungabi lokuchitheka kwegazi. Usihlanipe kakhulu ukuthi uzigcina usungemva kwakhe lo mntwana wamthathela umbhobho. MTC nalikhangelele kakhulu ukususa uMnangagwa embusweni, hayi ukuthi lo muntu ngoba iZANU-PF ifana kwathi lo mntwana othethe ophethe isibhamu.
Ye, nanto ke udaba Mnumzana Edwin.
Inkokheli zethu ma siyenze uhlelo lwama-demonstrations siba lazo, kodwa-ke abantu beZimbabwe kuthi kabasuka bangayehlukanisi basebesithi wonke ama-demonstrations ngawethu ngaye-MDC. Sizananzelela ukuthi ngo-August ngomnyaka ophelileyo kuqeda ukhetho abantu badutula besemgwaqweni, le demonstration yayingasanshinwanga libandla lethu. Bese kubuya ngo-January njalo kube le ma-demonstrations abekhona, wagcina-ke i-military police isigqekeza izitolo ukuthi abantu balude. Kwathiwa yi-MDC kwangaselo hlelo lwethu loluyana, kwakuluhlelo lwe-ZCTU.
Nanto ke udaba Mnumzana Bheki, uthini wena?
Sibabonile abantu begijime ezitaladeni ade zibesuswa zibebutheni. Inkokhela siyibona ngathi I don't think kuliqiniso. And futhi enye into i-politics yona siyihlupha khonokho ukuthi sisuka sinanzelele sise kakhulu ukuthi singathintwa ligazi. Yabona angithi siyakhumbula ukuthi uSikhali uboshiwe recent. And i-MPC noma ephakathi wabo ofinile yompela bagcine bengani bafuna ukuthi balidistance bona ukuthi hayi aso statement sabo. So thina abanye sebesikwazi ukuthi saba sokwenziwa i-politics and siyakwazi futhi ukuthi ZCTU ne-MDC ke abantu abaseduzane kakhulu, kodwa makureythwana laphana kudibulwana laphana kwangani sokufuna ukubonakala siyacasha sidlalo. But asikhangeleni kakhulu into leyo ukuthi linto indlela le mfowethu Edwin Tseli isebenzise kakhulu, isikhathele lindlela endabantu nabasebekhathele uzoba njengomuntu oyazisintu kudala manje ngalani ngabeleli usile lisegangeni kube njalo nje owakini umfana ophiwa ingcwele yakini uhlale ethe ngaphuma phambili ashaye ingcwele yalaba abanye abakule inside aphume futhi ashaye lina lonke noma lizibe limthemba okungakanani seliluza amandla nje lizitshela ukuthi hayi kuzafunakala enye into uyabona ma kungaphuma enye into enganinta nje abantu bayagijima and esilakho kumbali yethu yesitragi umuntu waphuma waba unfortunately wasesiwa umlilo wamaphepha umfundisi lo umawarile.